Soku izika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga Blessing Zulu ngokusipha indaba ngolimi lwesishona. Ngiyalemukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 30 kuLwezi 2022. Ibizo lami nguGaino Gumede Saidi. Endabeni zethu namhla.
Cha iparty ayikaboni conditions of that contract njalo ayila comment ka test.
Uzulu weZimbabwe uzonde uganono wabo phezu kwenyathelo likahulumende lokupha amalunga edale lephalamende imali ngudlu okugoqela awebandla lesi-CCC. Impumela yemhleliso kaGrade 7 ibikwa isitholakala ekhasini lebulenjini labo hlangothi olubona ngezemhleliso olwezemsec. Ibandla le-Citizens Coalition for Change eBinga lithi amalunga alo achayiwe ngabebandla leZANU-PF izolo ntambama lanamhla ekuseni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Uzulu weZimbabwe uzonde uganono wabo phezu kwenyathelo likahulumende lokupha amalunga edale lephalamende imali ngudlu okugoqelayo ebandla le-CCC. Ilunga ngalinye libikwa liphiwe inkulungwane zamadola eMelika ezingamachumi amane, $40,000. Abaphathi ntambo bakahulumende baphiwe ingxenye yesigidi ngamunye, i-US$500,000, kwathi abasekeli babo baphiwa inkulungwane ezedlula amakhulu amathathu, US$350,000 ngamunye. Lokhu kufakazwe ngumgcini sihlalo wekomidi obona ngenhlala kahle yamalunga ephalamende, umnumzana Themba Mliswa. Kodwa uthi imali le yizikwelede abazayibuyisela kuhulumende. Okuthukuthekisele ukuZulu yikuthi amalunga ephalamende athethele imali azithulela zwi ngohlelo lolu angani akulalutho olwenzakeleyo wona ephiwe imali kaZulu. Udaba lolu luvumbululwe izintatheli zindaba. Umkhokheli we-CCC umnumzana Nelson Chamisa eloba enkundleni ye-Twitter usole amalunga ebandla lakhe athethele imali. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lomnumzana Felix Mafa umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC.
Cha iparty ayikaboni conditions of that contract njalo ayila comment kathesi ngaphandle sike sicungule sibone ukuthi contract yakho ihamba njani. Hayi sizabuya kini sesibalile sazwisisa ukuthi bazabhadala njani njalo kwenziwe yini, what is the motive behind, okwakhathesi asila comment.
Umnumzana Felix Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC, ubexoxa le-Studio 7 ekobulawayo. Siphinde njalo saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Believe Gawule, owake waba lilunga ledale le-Senate, njalo okwamanje okubandla le-ZANU-PF.
Njengakubona kuphalamenti, amaphalamenti adlulileyo, ama-MPs bezama ukuthi ancedise banike ama-stands kwezinye indawo emadolobheni lapho abahlala khona. Kodwa okwemali engange-40,000 kube asiyomali encane le, imali enkulu kakhulu leyo. Imali ingathi sikhangele umumoto yelizwe kawuvumi, imali eningi kakhulu leyo. Ukhangele nezimoto abarezithengile kuphinde njalo kube sokusika le mali engangama-40,000 abazinikwayo ukuthi bathenge izindlu bayenze. Abanye vele iningi labo izindlu balazo balutho bakhona nje ye, abanye bakhona bangalazi. Kodwa nxa ufuna ukunika kuphela imali enjalo uyabona ilizwe ilizwe sikhangelathi ukuthi abantu umumoto kumele sikhangele ilizwe ukuthi ilizwe lethu kube mali kungenziwa ngamanye amazwe awezimali. Thina njengabantu elizwe leZimbabwe asinamali yokuthi senze izinto ezinjengazenezo. So ngathi ngathi ngikhangela sesikhangele ukuthi babethi sikhangele ukuthi kumele izisebenzi zikahulumende zibe yizo ezikhangileyo nazo zikhambe zibe zimali zelezo ezinjengazenezo. Njengoba empilo into emaningi kangaka kule laba abanye be-professional representation abakhona phana abanye bangene bengavotelwanga i-constitution yethu enjalo. Abantu bokona sibananingi kakhulu, imali yakhona yokuqandwa yibe ningi kakhulu. because 40 times the number of MPs, but in Malapura,
yes, yabona ke khona siyabona khona bo laba party ntambo bahulumende laba kumele beniwe ama 500,000 umuntu munye ngamunye amafishane ungathi ngakhona ko
lokho sokuyikho sokuthi wathini sokuyikho anazi ukuthi imali yakho yadibe yokwenza inhlelo ezinjengale phezela mathi kade kuyadanisa kakhulu ukuthi sizindaba ezinjengazile abe umumbi welizwe umubi kangako kuyadanisa okumangalisayo futhi atsho nto emnandi kakhulu kodwa nanko-ke ama-MPs e-opposition nawo ayabhenefitha abe siyakephela nakhona zibangumsindo kwathini ke ngoba umuntu ngawona lo
Umnumzana Believe Gawule lilunga lebandla leZANU PF besixoxa laye eSecholocho. Ibandla leCitizens Coalition for Change eBinga lithi amalunga alo achayiwe ngabebandla leZANU PF izolo ntambama lanamhla ekuseni njalo oyedwa ulaliswe esibhedlela seBinga. Ilunga le-CCC umnumzana Fanuel Gcumazala oyisakhamuzi uthi abanye balatshwe eklinika yesiyabuwa kodwa amalunga ebandla leZANU PF abalandele babaleka egangeni njalo abanye abazakali ukuthi bangaphi. Umnumzana Gcumazala uthi abantu laba bebegqoke amakawuso eZANU PF njalo betshayela imota zaleli bandla ezine kodwa kusobala ukuthi abayisibo beBinga ngoba abakaze bababone njalo bebekhuluma ulimi lwesishona okubangele ukuthi abachayiweyo bengezwa ukuthi bathini. Kodwa ilunga lebandla leZANU PF eBinga umnumzana Khudakwashe Munsaka utshele iStudio 7 ukuthi abe-CCC yibo abahlasele abeZANU PF njalo okuningi abakukhulumayo akusiqiniso. Lithiye indlebe kumsakazo weStudio 7 ekuseni lapho esixoxa khona lo mnumzana Gcumazala lo mnumzana Msaka bechasisa kabanzi ngalolu daba. Inhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association ithi inkohlakalo yiyo ebangele ukuthi kube lokudonselana phakathi kukamansipala waleli dolobho labantu abahlala kwamanye amafleti amathathu. Ikhansili ithi izindlu lezi ezibalisa ezisetrejin, Parkhurst, leLyndhurst ngezayo njalo izifunela izisebenzi zayo. Kodwa abahlali laba bathi ikhansili ayikwazi ukubasusa nje mahlayana ngoba abanye babo sebele minyaka engamachumi amane lanhlanu behlala ezindlini lezi njalo bebhadala yonke imithelo efunakalayo. Bathi ikhansili kumele ibabekezelele. I-Studio 7 ixoxele esiphathamandla seBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Okokuqala kumele izakhamizi kuzwisise ukuthi i-council iBulawayo City Council ilama properties ayo agoqela amafarm lezindlu khonoko yikho kukhangelela ukuthi kwenza imali edolobheni lakoBulawayo okuza kwenza ukuthi izakhamizi zingazabhadala ama-rates kumbe inhlawulo ephezulu kakhulu ngoba sivame ukubeka sobala khonoko ukuthi i-city council kayisebenzise ama-properties alawo ukuthi yenze imali ezancedisa ukuthuthuka kwedolobho. Nxa kuyukuthi abantu bahlezi endaweni ye-city council njalo i-city council ifuna ukuthi bahlawule kuqondile khonokho njalo sikhangela ukuthi kube yindlela ezakwenza ukuthi i-city council yenze imali. Nxa kuyukuthi umuntu uhlezi eplotini kumbe eplazini kumbe endlini ye-city council kumele abhadale. Nxa i-city council sibone ngazantwa umuntu ubhadala imali encane sikhangela ukuthi nxa sesehluleka umuntu asuke kuleyo ndawo kuze kubuye abantu abazaletha imali edolobheni lakoBulawayo. Nxa kuyukuthi bakhona abantu zikhona izakhamizi ezihlala kulawo maflati kodwa-ke i-city council sibona sebebhadala imali encane kuqondile lakho ukuthi basuke kuleyo ndawo.
Abantu laba abasuswa yikhansili kundawo lezi kubikwa ngabantu abangasebenzi kukhansili yakoBulawayo, bavela bahlala njani khonapho?
Ukuze kufike kulolu daba yikuthi ubugwelegwele lenkohlakalo kuvamile ekhansilini khonokho kuzafica ukuthi abantu bona lawo nxa bethe bangena lapho ukhona okwakumele abe yisisebenzi sekhansili sasihlala kuleyo ndawo okumele sibe yiso esihlala-ke emafletini lawo e-city council ayiwo nje athe gaqa edolobheni laphana. Kodwa ngenxa yokuthi abantu ba-corrupt uzafika ukuthi omunye umuntu uyabe sesukile yena wazihlalela maybe masebhabha khonale wasechiye faka abanye abantu endlini naleyo indlu yekhansili okumele ibhenefithe izisebenzi zekhansili. Yikho-ke sesilapho esikhona namhlanje khonokho-ke kubangelwa yinkohlakalo inkohlakalo yikho kungasebenzi kuhle kwezisebenzi zecouncil ukuthi umuntu uyasubletha indlu kadumele ukuthi isetshenziswe nguye ngenxa yokuthi sisebenze kuyafana lokuthi nxa umuntu usebenze epolice kuzikhona vele izindlu zamapolice nxa ukuthi umuntu usebenze esikolo zikhona izindlu zababalisi kodwa-ke nxa sokungena ukuganga uzafica ukuthi kugcina kufike khonapha lapho kukhona ngathesi ukuthi omunye umuntu uyabe ezitshela ukuthi mina indlu leyi isipho sibe ngeyami ngoba sendlala isikhathi eside kumbe ngesivumelana abalaso lesisebenzi secouncil esingayisiso mnikazi wenu satshela lowo muntu into engayisiyo yikubona ngathesi abantu sebephakathi kobuhlungu obungako ukuthi kambe senzasuka ngalesi sikhathi mina kodwa ngangithembisana ukuthi lokuthi khonokhana-ke siyakukhuthaza ukuthi izisebenzi zecouncil bona labana abaphezulu ecouncilini kabayekele amacala la enkohlakalo lokukhwabaniswa ngoba yikho sokusenza ukuthi izakhamizi zona ezizibone sezihlaba umkhosi ongaka ngoba kukhona okuyaye kuvunyelweni kuqalisa ungabona umuntu esekhala kangaka osokusenzakala kayisikho ayekuvumela nalo muntu avumelana layo so-ke sihlala sikuveza khonokho ukuthi siyinhlanganiso yebulawa progressive residence association ibulawa city council ilama-properties amaningi angayenzi note kodwa ngenxa yokuthi kukhona ubugolegole obukhona sigcina sifike kusona lesi simo esikhona namhlanje ukuthi bakhona abasubletayo kufana la mabhizinisi wona lawo fike ukuthi umuntu uyahamba ngale ethatha ilisi yebhizinisi eceda lapho yena efake omunye umuntu amthathe inkalakatho yemali sesenza imali ngomuntu lwana yena semsubletile semrentisile eproperthini engasiyo yakhe.
Umnumzana Thembelani Dube ngowenhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Impumela yemhloliso kaGrade 7 ibikwa isitholakala ekhasini lebulenjini labohlangothi olubona ngezemhloliso olwezemsec. Lokhu kubikwe ngumgcini sihlalo weboard yalolu hlangothi umnumzana Eddie Mwenje namhla. Limpumela iveza ukuba isilinganiso sabantwana esiphezu kwamachumi amane ekhulwini 40.09% yibo abaphumelele kuhle okuyisilinganiso esehle kulesanyakenye ebesingamachumi amane ekhulwini 41.38%. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, umabhalane kahulumende weMelika umnumzana Anthony Blinken weleMelika uthi ngolesithathu uthembise ukubana inhlanganiso yeNATO izaqhubekela phambili isekela eleUkraine. Amazwila uwakhiphe ngaphandle komhlangano ababewubuthanele owamanyano wabaphathintambo bamazwe athiyeneyo eRomania. Lokhu kubuya ngemva kwesicelo seleUkraine sokuphiwa imitshina yokuvimbela ukuhlaselwa ngama-missile athunyezwa ngeleRussia. Abakhokhela idale le-Congress kweleMelika bathi balethemba lokuthi kuzafakwa umthetho kuyonale iviki ozavimbela ukuthi izisebenzi ezisebenza kuhlangothi labathwala impahla etshiyeneyo abe-freight abebenxwanele ukukhalala umsebenzi mhlaka-9 kampalakazi. Umongameli Biden ucele abenzi bomthetho ukuba benze isivumelwano ngokutshetsha phakathi kwabenjanji lezisebenzi zabo ukwenqabela lokhu kukhalala komsebenzi okungalimaza umnotho welizwe. Esigabeni lapho esixoxa lezizalwane kuhlelo Diaspora Profile, izizalwane zeZimbabwe namhla silomnumzana Gift Gogo usomabhizimusi odabuka koBulawayo kodwa oseleminyaka phose eyisithupha ehlala eWashington DC kweleMelika.
Watho kuwo ndoda zibonile ngangena kuma-inthanethi ngizama ukudinga ngingawutholi engangiwufuna ngangena kugruphu ikhosi engayenzayo ikhosi leyo itwas i-hospitality because bengela maphepha alana athoyo ukuthi i-certificate ukuthi ngingawuyenza lowo msebenzi ngase ngena ngayenza i-hospitality so i-hospitality itwas a 3-week course ngayipasa ngise ngiyipasile ngangena kudinga umsebenzi ngase ngithola umsebenzi e-DC ngangisebenzela i-restaurant eyama-China. So ngasebenza lana e-DC ngasebenza 8 months akhona kwaba kuhle ngafunda izinto eziningi ezemelika ukuthi kuyenzwa njani i-food service engini ngahamba futhi ku-training yokuzendla ukudla ukuthi ukudla ma kubuya kuqalwa kanjani kuprocesse kwenzekani ngalandela imithetho yakhona ngathola i-certificate sakhona i-food handlers license ngabona ukuthi ha ukusebenzela abantu sometimes kuyanjani impilo ayiphambili ngathi ngcono ngizibonele ngibe ngindoda azibonile ngaqala ukuresearcha nangena kulokhu internet nga-applyela i-license e-restaurant
wawusufuna ukuzenzela manje ukuthi uvule eyakho ibhizinisi
ye ngazivulela ngavula i-Tiki's Kitchen ngathi i-Tiki's Kitchen Cafe and i-registered online so it's Tiki's Kitchen at home ngavula i-website bangireplya bacela izinto eziningi ukuthi ngibuya kuphi and bacela nama-license ukuthi waqala njani ama-certificate ukuthi uzeuqale into leyo ukuthi uzefuna ukuthi uvule ibhizinisi wayezami ngasenda konke ngomthetho khona emelika babefuna amaphepha ephelele enjalo ngahambisa kwakho
akula kuquma amakhona
ye akula kuquma amakhona so ngingumuntu nje lami ngaziqale kulibhizinisi ngazi-researcha amaplazi ngathola iplazi elihle elabelungu ngabatshela ngathi mina ngibuya eZimbabwe so ngiyaqala ibhizinisi yokuthengisa inyama ngiyabefuna ukuthi ngithengise inyama kuhlangene kokuthi ngivule lokuyi-restaurant kwami okokuthi ngibe ngithengise ukudla engithela khona inyama
ama-customer akho ungathi ngobani abantu obathengiselayo
ye it's amazing because abantu ongabathola belana abaningi bakhona yibo ama-customer abantu asebelesikhathi
kodwa bephuma eZimbabwe
ye baphuma eZimbabwe bakhona laba abaphuma e-South Africa ye abanye labo because into leyo ngaphosta ngavula nje i-WhatsApp account ngaphomba ukuphosta ngabhala nga-invite abantu bemzila so kuhlangene bonke labantu basemzilika zi-community kuhlangene ne-organization yakhona nga-invite so they spread the word
okwenza abantu beZimbabwe bakuthakazelele wena kangaka kuyini okuthengisayo
into engiyithengisa kakhulu ehamba kakhulu lulusu ezangaphakathi lamangqina amangqina anyawo zenkomo ayahamba kakhulu izinto ezihamba kakhulu nomsila wenkomo i-open izinto ezihamba kakhulu ngoba abazitholi kakhulu especially umsila wenkomo uyadula kakhulu lanama uhlingiswa ezitolo
khona ibhizinisi yakho ungathi ihamba kuhle
ye hayi yona ibhizinisi ihamba kahle angifuni ukuqandamanga lokhu engakuqalayo and I'm getting ama-reviews good reviews on my WhatsApp because i-website ibhizinisi yenyama ibingakabi active okwamanje but isazoba active soon engilayo yileyo e-restaurant yokupheka kuphela wena I'm trading ukudla mangipheka abantu bengangicela ukuthi elusiphekele kanti sizabeya sizothatha sicela usenzele kanti khona kuhamba kahle kakhulu angifuni ukuqambamanga khona uNkulunkulu wanikeza amandla ukuthi ngenze lokhu but hhayi kuhamba kahle akukho uhlupho and le cost of living is like ingcono lasekhaya ngiyabathumela okuzwayo ukuthi hhayi labo bayajabula
umnumzana Gift Gogo ngusomabhizinisi oyisizalwane seZimbabwe ohlala eWashington DC kwele Melika abanye abadabuka eZimbabwe asebehlala kwele Botswana bayemukela ngenjabulo inyathelo lokusungula ukusetshenziswa komuthi wejekiseni ehlatshwa abaphila legcikwane elibangela ingculaza owama-ARVs Intatheli izindaba ye-Studio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo esirhaberoni kwele Botswana.
Umphathintambo wezempilakahle kwele Botswana uDokotela Edwin Dikoloti usanda kutshela idale lephalamende ukuthi ilizwe lakhe seliphe imvumo ukuthi usetshenziswe ijekiseni leli umelana lomkhuhlane wengculaza. Okwakhathesi iningi linatha amaphilisi ama-antiretroviral ARV nsuku zonke udukoloji esithi usebenzisa ijekiseni ekuliseni igciwane lengculaza uzaphathisa ukukhuthaza abantu ukuthi balandele uhlelo lokwelatshwa.
Government is working on introducing the injectable antiretroviral medication soon.
Ele Botswana selizaqala ukusebenzisa ijekiseni ye-ARV kulandela ukuthi ipasiswe ngabalolwazi. Ijekiseni le ithathwa kanye ngemva kwenyanga ezimbili.
Ijekiseni yokulwisana legcikwane lengculaza izatholwa yibo bonke abangenela uhlelo lokuthola amaphilisi ama-ARV aphiwa mahhala nguhulumente weBotswana. Lokhu kuqala beZimbabwe umnumzana Sifas Chuma ongukokheli yeZimbabwe Diaspora Community esithi linyathela elihle elithethwe yiBotswana.
Siyasemukela kakhulu as abantu abakuleadership kudiaspora ngoba indaba yama-ARVs le ibisihluphile kakhulu uyathola ukuthi abantu abagulayo abangama-foreigners especially abakithi kuyamela suke lapha gade ayekhaya khona labobonkayi kubolupane khatshana elanda nje amaphilisi ephenduka lapha imali aseyichithile yonke imali abayisebenzele siphelele ku transport sike sazama lo uzama ukuthi uhulumende weZimbabwe may mhlawumbe our provide amaphilisi lawa at a border.
Uchuma uthi njalo ukusungulwa kokusetshenziswa kwejekiseni kuzanceda ekuliseni ukuhozwa kwabantu abaphila ngokunatha amaphilisi ama-ARVs.
Isizasusa le stigma kakhulu ngoba ukuthi uhambe uthwele imbodlela zamaphilisi abantu babe bewukhangela bebuza ukuthi amaphilisi wona la ngawani. So injection ngibona engathi isizehlisa istigma nje sabantu abathatha ama-ARVs.
Omela inhlanganiso yomanyano wamazwe e-United Nations, UNAIDS, umnumzana Alanka Malvia, utshele Studio 7 ukuthi kuqakathekile ukuthi abokuza labo bangene kuhlelo lokuthola ama-ARVs. Uthi nombolo zitshengisa ukuthi kulabo kuza abadlula inkulungwane ezimbili abakuhlelo lokuthola ama-ARVs.
Migrants are at higher risk and are far more vulnerable to HIV, both because of the risk.
Abakuza abasengozini yokungenwa ligciwane le-HIV, njalo abanye abafinyeleli inhlelo zokwelashwa.
Omunye oweBotswana ophila ligciwane lengculaza, umnumzana Kenneth Mopeli, uthi bayazama kumkhankaso yabo ukufinyelela abokuza ikakhulu abangala maphepha okuhlala elizweni.
Even if you're not documented, please, and you're not HIV positive, please just get to your nearest,
Akumelanga bayesabe noma bengela maphepha. Abangene endaweni zokwelatshwa kabasoke bebotshwe. Abantu ababaphathisayo ezibhedlela ayisibo ma-immigration officers.
Kungakabi lesinqumo sokuthi abokuza abaphiwa amaphilisi ama-ARVs mahala ngo-2019, iningi leZimbabwe laliwela ekhaya kumbe amaphilisi abo ephathiswe emabhasini lawubumalayitsha. Noma nje sekuphiwa amaphilisi ama-ARVs mahala kwele Botswana, abezempilakahle bathi abanye lokhe bebuyela emazweni abo kuyathola usizo ngoba kulocabangela ukuthi uhlobo lwamaphilisi luyatshiyana. Ngingumqondisi wendaba zeStudio 7 ngiSabron kwele Botswana.
Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo yeFIFA World Cup eQatar 2022. Lalela umsakazo weVOA Studio 7 uze konke okuphathelane nomncintiswano lo ngokugcweleyo. Siyabe sixoxa labadlali abatshiyeneyo, abaqeqeshi labathakazelela umdlalo wenguqu emhlabeni wonke jikelele, okugoqela abaseDoha khona le kwele Qatar. Sizalethulela impumela yalemidlalo suku ngosuku. Lakho konke okwenzakalayo umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Siyani indlebe kumsakazo weVOA Studio 7. Lizwe izindaba zemidlalo yeFIFA World Cup 2022 kusukela mhlaka 20 kuLwezi kuze kuyefika mhlaka 18 ngoMpalakazi. Asikholiseni imidlalo yenguqu FIFA World Cup 2022 eQatar. Sisonke.
Iqhubekela phambili imidlalo yomncintiswano wenguqu owe World Cup kwele Qatar, lapho kukhangelelwe ukuba amanye amazwe ezwekazi le-Afrika alakho ukungena kusigaba esilandelayo njengele-Senegal. Abantu abaningi balethemba lokuthi eleGhana lele-Morocco alakho ukungena kusigaba esilandelayo. Ele-Tunisia linqobe ele-France 1-0 emdlalweni odlalwe namhla. Ukuze sizwe okuningi ngemidlalo le, sixoxe loThandazani Zimbwa, ingcwethi kwezemidlalo yenguqu.
Ungathi kuyathembisa, ungathi siyajabula masikhangele iqembu elinjengele-Senegal seliye lesifile ukuthi liphumelele lizakuya ku-next round. Ngakho-ke yikho ebesikukhangelele kakhulu. Baqala umdlalo wabo bedlala ne-Netherlands banqotshwa, umdlalo siyaphela. Kodwa bathe sebesiya phambili lapho bendlele khona le Qatar, njalo le-Qatar bathengisela sibile ukuthi isifiso sikhona. I-Morocco nayo idlale kuhle kakhulu, njalo sikhangelele ukuthi ngelinye lamaqembu e-Afrika kugroup yakho, ku-group F kwale-Croatia le-Belgium data. Uma ungaba phezulu eqendeni njengele-Belgium, uyena uvelele i-Afrika, mthimba lokho kuyajabulisa. Ngakho-ke sikhangelele iqembu le-Morocco yilo elinye elizaphumelela uku qualify the next round. Siye kwenye igroup, ugroup G, lapho iqembu leCameroon khona. ICameroon ilabo Brazil, ilabo Switzerland, leSerbia. Ye into azihambanga indlela esiyikhangelele kakhulu kuCameroon esikhangelele ukuthi hayi bathe badlala khona umdlalo yabo namanye amaqembu asebedlale lawo mhlawumbe bengasinza okungcono. Kodwa okuhle ukuthi lokhu benethuba lokuthi baphumelele nomdlalo wabo wokugcina. IGhana yebo ke iPortugal. Umdlalo wabo wokuqala kodwa siyabona ngendlela abaphenduka ngayo. Ngakho ke besiyadlala umdlalo wabo wokugcina bazathi lokhu benethemba lokubana bengaqhubeka phambili. Ngakho ngamafitshane siyajabula njenge-Afrika ukuthi amaqembu wonke aya kumdlalo wabo wokugcina kulokhu kunethemba lokuthi bazaphumelela baye ku-next round.
Singathi ke nxa sikhangele amanye amaqembu ke kumbe ngithi amanye amazwe adlala njani, Argentina, Brazil lamanye.
Hayi, umdlalo we-World Cup isikhathi esiningi ngithimba abaningi babe bekhangelele ukuthi u-Argentina, u-Spain, u-Brazil, Germany, nabo-Belgium babe bekhangelele ukuthi khonapho kuzaphuma khona phela intshantshi ze-World Cup. Kodwa nxa sikhangele i-World Cup yakulo mnyaka akuphongu kumele udlahle ukuthi uphumelele. Ngomakhangele i-Germany, i-Germany yenziwa i-Japan, bona wayengacabangela ukuthi i-Germany ngadliwa i-Japan. Ukhangele i-Argentina, i-Argentina yedliwa i-Saudi Arabia. Abanye laba bathanda ukubheja ezebhola abanye kuthiwa sebezivulele indawo zokubheja ibhola ngoba babe khangela ukuthi amaqembu amakhulu anamabizo amakhulu aza kuphumelela. Kodwa hhayi, kule i-World Cup akula ukuthi ibizo lakho ungesonke wayenina. Ngathi kufana nje amaqembu asetshengisele ukuthi hhayi, njengoba benendimelayo lokhu kusiya phambili ngakhangela iqembu elinjengele France sekuhle nakhwalifaya imidlalo ingakapheli. Ngakho-ke kodwa amaqembu amaningi abendimela hhayi, kumele udlale sebelitshengisele ukwenzela ukuthi ngiphumelele kuba ngasebenzisa hayi yasithundi basithuthile.
Umnumzana Thandazani Zimbwa yingcwethi kwezomdlalo wenguqu ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 ekoBulawayo.
Sekunjalo sokuyisikhathi semidlalo yeFIFA World Cup 2022 eqhutshelwa eQatar. Lalela umsakazo weVOA Studio 7 uze konke okuphathelane lomncintiswano lo. Sixoxisana labadlali benguqu abachiyeneyo, abaqeqeshi kanye labalandeli balomdlalo emhlabeni jikelele okugoqela abaseDoha khona le kwele Qatar. Sizalethulela impumela yalimidlalo suku ngosuku. Umncintiswano uze ufike emaphethelweni. Asikholiseni imidlalo yeFIFA World Cup 2022 sisonke. FIFA World Cup 2022
Live Talk namhla kuhlelo Diaspora Forum sikhangela ukuhlaselwa lokuhlukumezwa kwabayabe bebuthene bekhonza abadabuka eZimbabwe asebehlala kwele South Africa. Singakehlukani sihlobo sikhangeleni ezinye zendaba ebezikhokhela. UZulu weZimbabwe uzonde uganono wabo phezu kwenyathelo likahulumende lokupha amalunga edale lePhalamende imali ngudlu okugoqela awebandla leCCC. Impumela yemhloliso kaGrade 7 ibikwa isitholakala ekhasini lebulenjini labohlangothi olubona ngezemhloliso olweZemsec. Ibandla le-Citizens Coalition for Change eBinga lithi amalunga alo achayiwe ngabacatshangelwa ukuba ngabebandla leZANU-PF izolo ntambama lanamhla ekuseni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi uMa Gumede uGaino Saidi ngisitsha sidibaneni ngo 6:30 kusasa ekuseni. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voaindebele.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.